Isivumelwano lesibabonkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubuqiwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngitho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngisho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswa eBotswana ezinye zisilethwe eZimbabwe ezinye zisuswa eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isixi sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana. Sekudlulele babonkomo ukuthi lesi sivumelane lesifakathi ngabe mhlawumbe zavela sayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizweni leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu laba abahlezi eduzane lomngcele. Kodwa ke nxa sesifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kule zindawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
Okukhulu engakutsho babunkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingatsho njengakathesi ukuthi kulama group amaningi athize afana labo Khau ama group abafana labo Silwa lamasela afana labo Lagisa afana labo Naibawasha bomayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenzela ukuthi babe lomcabango ojulileyo kulokho. Ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le-advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo obenzakalayo. So nxa uhulumende yena engathi yena useyenze isivumelwano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibone ngathi kuzabe kulahlekile. Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ukuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana ngene eZimbabwe nxa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazivulale okungangokuthi ekugcineni kwasekuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezi nkomo. Okuyinto eyayingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu. So kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela. So nxa bengazama ukuthi bakulungise konkwalo ukuthi inkomo nxa zibuya eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebe sebebona ukuthi i-communication phakathi kwamapolisi eBotswana namapolisi eZimbabwe lama neighbor watch kakhulu ama neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapoliseni ngoba amapolisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokusa kwezinye izinto kodwa ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi. So abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama fuel kodwa ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa ke sibona ngathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi uhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo. Kodwa ke engakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu.